lapha kuyisikhathi sendaba ku VOA Indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 20 kuNtulikazi 2024 ku Stube. Endabeni zethu namhlanje
sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government iludaba lawo lokuground yalwenza eMajebeleland okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba ubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho.
Inhlanganiso yeSave Majebeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazo wokugrawundi kalususe liqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando.
Ezintweni ezinje kuvela sozothola abantu abavumayo bonke, abanye bayale, abanye bayale. Well, yidemokrasi yona leyo. Ungazake sicabange sonke okufana nayo.
Induna ekhokhela uhlelo lolu ithi kuyavunyelwa ukuba le mbono etshiyeneyo ngendlela uhlelo lolu oluzaqhutshwa ngayo. Selikhuphukile inani labantu abasebecakile eMajebeleland ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeSave Majebeleland Coalition itshela iUnited Nations ukuthi uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazo wegugurawundi kalususe liqhutshwe ngemfanelo uma uhulumende esenza santando. Umkhokheli wenhlanganiso le umnumzana Busane Sibindi uthi kuningi okusolwa ngabantu kuhlelo olusungulwe okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo.
Sikhulumile nje ukuthi iZimbabwean government iludaba lawo lokuground yalwenza eMajebeleland okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle. Akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba ubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba seMajebeleland kube yiso esihlangana sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume. Konke belungise konke kubhalwe lamabizo wonke abantu abachabalalayo konke le property edamagekayo. Nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona. Angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngakithi lapha silesiko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutsho ukuthi kusadlalwa kukaqaliswa.
United Nations ithini ngodaba lo?
Inika ispace ukuthi abantu abaye babake ba-affecta izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathe sitholile ispace sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile ethu indaba yeMajebeleland ukuthi hayi silodubo lolu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalini kade siliya kunalithini kugcile inkakhaya egangeni.
Nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu beMajebeleland ngodawo lekuground lolu?
Hayi lokhu khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngitsho ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kade sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesasuka lapha ke. So kufanele lathi sisiqoqe. Into emqoka eqhakathekile kudlula yonke into ikuthi abantu bakithi siziqoqe singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasisiqoqeni singavumelana sithi siyahlana elangeni nje sithi lungise udabulo nje. Umuntu ngomuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yam-affecta kasukume sisiqoqe bese sikhuluma ke. Thina yithi esilamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu siyifisa ukuthi ihambe kanje. And then isizalandela ke ama-processes lama-protocols wonke akhona be-it nationally, regionally and internationally.
Kule siyabona phela abanye abantu badivela basuze bebalalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela kulaba babonayo pho kubanjwa njani khona?
Hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohle ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphonga usuka kuhambe ebhadle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi ile Majebeleland noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but isilemhlobo emningi eyabila amasiko achiyene lezi nduna zabo. So koloko we process akumelanga kweqiwe ungakhangela even eRwanda endlela eya resolve ngayo kwaba lama community hearings kodwa ayisenzwa ngama local leaders ke khonapho ukuthi into yakho iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni. So okuqhakathikileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama traditional leaders ayibovela abakhona abayinsika yesigaba seMatabeleland balomlando omkhulu kakhulu ukuthi bekhulume labantu babo bese kusiba lamanye nje ama inhlanganiso ama organizations labakhokheli ama local leaders. This is the first step.
Lo ngumnumzana Busane Sibindi okuhlanganiswa yeSave Matabeleland Coalition wexoxa le Studio 7 eseNew York khonapha kule Melika. Sixoxe njalo lenduna uMtshana Khumalo uzakhokhela uhlelo lolu.
Asikabi le date sisapolisha mbijana ama final touches sisalusa okunye ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye kusikhathazayo sibuye singangena sihle singene right through siqede ubey 1, 2, 3 months sihle siqede singabi break enye futhi esizaba nayo.
Yes, singathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini.
Ukucabanga kwabantu kuyashiyana abanye baphikisana lakho ukuthi hayi izinduna soze zikwanise lokhu but thina asika sure lathi kodwa sibe le-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphosa lifanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini. So sizakhangela ukuthi abantu bazabemukela kanganani nxa sesifikile. Kuzima nje ukuthi wasesa ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani kona silawuthi sikalisa kona sizabona ukuthi baziphatha njani.
Yes, siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bhejhu likazulu kule Save Matabeleland Coalition.
Yes.
Lezinye ziyakhonona baba nduna izithi hayi bantu ngakuhulumende ngakasondele eduze lizenzele lina lizinduna uhulumende wegatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu
ezintweni ezinje kuvela sozuthola abantu abavumayo bonke abanye bayale abanye bayale. Well, yi-democracy yona leyo ungazake sicabange sonke okufananayo. So lezi yinhlanganiso eziye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo. So ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo kodwa thina esikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo bafuna ukuthi kwenziweni.
Le yinduna uMtshana Khumalo obexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze maphandleni abazempila kahle esigabeni sewange bathi selikhuphukile inani labantwana abahobileyo labadala abacakileyo ngenxa yendlala enkulu eZimbabwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Udokotela ohola isigaba lesi esesibhedlela esikhulu seVictoria Falls unkosikazi Fungayi Musinami uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa ukuswela ukudla okwakhayo. Udokotela Musinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo abantwana ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiyokha lonyaka.
Our challenge in the country amongst our people is that
uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni isitshwala emini lantambama kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule ayoni, ama vitamins lama minerals, lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu.
Umusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga ethi uyazi ukuba inengi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu.
It's a common misconception that healthy food is expensive.
Abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo. Thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo. Asikhuthazi ukudla okufakwa ichukela.
Unkosikazi Dayina Maseko uthi kubalula ukwenqabela indlala lenxa bethe bazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula. kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi ukumende wethu ukuthi yena uzakwenza manje.
Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala izikotsho zomeqha akulamanzi.
Uhulumende ngowethu laye kumele asizwele sibe lokunye singakwenza lati kumbe imisebenzi njengamanzi njenge-3023 azihlupha. Amanzi siyawalindela ukulima izingadi zifuyo kazilamanzi siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende, isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sitshiye inani labantu abafika izigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana abagulayo abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu umongameli Emmerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze yahlenge izimuli, kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxega. Ngolwesine, unkosikazi Pamela Mary Tremond oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fowembula
ngoba manje sike sizwe imibono kaHulumende weMelika.
Umele eleMelika kunhlanganiso ye-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi kwabalalelwa abantu abasemhlubulweni weSahel kuzekazi le-Afrika. U-ambassador Greenfield uthi buqhubekela phambili ubudlwangudlwangu obenziwa ngamalwecatsha kulandela ukususwa kuleyo ndawo ngomanyana webutho we-United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission kwele Mali. Uthi ohulumende bamazwe asendaweni le ehluleka ukwehlula amalucatsha athumba abantu abamba izigaba eziningi. Uthi kulobudlongodlongo obesabekayo njalo kulabanye ohulumende abasebenzisa udlame olukhahlameza uzulu bezama ukulwisana namalucatsha. U-ambassador Greenfield uthi lokhu kuthwalisa nzima abantu ikakhulu abantwana labomama. Uthi luyamemetheka udlame lolu endaweni le. U-ambassador Greenfield uthi lonyaka kulabantu abaningi kwele Togo, eBenin, Nigeria, Chad Basin, lamanye amazwe ababaleka emzini yabo ngenxa yodlame. U-ambassador Greenfield uthi eleMelika lizimisele ukusekela amazwe la ukwenzela ukube kube labo hulumende bakaZulu. Uthi kuyathembisa ukubona kusiba lenguquko kwamanye amazwe la. Uncome kakhulu okwenzakala kwele Liberia lawale Senegal okwaba labohulumende bakaZulu kulandela ukhetho olusanda kuqhutshwa emazweni la. Kuthi kukhona njalo okudle okwenzakala kwele Gambia lapho abaguqule ezemithetho belandela iziqondiso zenhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Loba kusenzakala konke lokhu, u-ambassador Greenfield uthi bakhathazwa ukuncindezelwa kukaZulu kwamanye amazwe emhlubuleni weSahel okulamanye angavumeli abantu ukuba betshengisele emgoqweni kumbe bebuthane bexoxa ngezombusazwe. Okwamanje kulabantu abedlula kancane izigidi ezintathu 3.9 million ababhekane nendlala emazweni asemhlubuleni weSahel. EleMelika lonyaka selinike amazwe ezwekazi le-Afrika amabhiliyoni phose amabili amadola eMelika, $1.9 billion, yokuthengela abalambayo okudla. U-ambassador Greenfield ucela ukuba inhlanganiso ye-United Nations ingenele kulokhu kanye lezokulondoloza ukuthula emhlubulweni weSahel.
Le imbono kaHulumende weMelika asizwe omanje okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kweStudio 7.
Lamhlanje sihlaziya isimo sendlala elizweni emakhaya lemadolobheni ukuze sizwe ukuthi abantu baziphilisa njani. Silonkosazana sethekele Chabanga, umqondisi we-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana eMathebeleland South ngenhlelo zokuzithuthukisa, yena oqala ngokuchasisa ngohlelo lwembozi.
It's very hard for the gold to survive. Nokuzinikeza sometimes itswayi sizinikeze imchachacha. Yebo zona ziyasurviva kuyo le drought kodwa zicakile kwamanje aziperformi kahle azikwazi ukuzala azikwazi ukwanda. So akula income omama abayitholayo kwamanje. Amanzi is a big feed problem because of the underlying issue ye drought. Barothisa laba bathole imbuzi manje bayakwazi ukuthi mase kubuya second round bayakwazi ukuthi bathole inkukhu. So ufuna ukuthi umuntu azithole esenawo wonke ama-livestock bakwazi ukuthi each and every group ithole seyinazo inkomo, seyinazo inkukhu, seyinazo imbuzi, seyinazo izimvu. Though izimvu they are not performing very well la esikhona eGwanda North. Challenge esinayo inkomo sezihamba uma ngomude uzithole sezigcine sezibanjwe yi-municipality yaseGwanda and ma ngabe sezibanjwe bayazivalela lapho ngoba zifuke sezidinga amanzi duze nomtshabezi river lapha. So iGwanda iyakwazi ukuthi izibambe, ma seyizibambile sewuseyayikhupha ngemali. Ngosuku bafuna i-$10 ngenkomo, ugcine inkomo zakho sezihlala imalanga amaningi. So kunzima njalo futhi ukuthi ukwazi ukuyazilanda ngalo, suthole ukuthi suzogcina sewuthengisa yona le nkomo, uzama ukuthi ubhadale ukwenzela ukuthi ukwazi ukukhupha lezi ezinto. Kodwa kwamanje sesithe njengabomama njengamagruphu kanje collective sikwazi ukuthi sizothola umuntu ozokwazi ukhangela le nkomo lezi kwenzela ukuthi zingakwazi ukudampeka ngale zigcine sezibanjwe yisikidi. Zisemlageni ukuthi ziyakwazi ukuthi zihambe ziyonatha amanzi khona lapha nemtshabezi, baphinde bazithinte bazibuyisele emuva zingakaze zibanjwe yimasipala waseGwanda. At least amanzi ayembuzi angcono ngoba liyakwazi ukuhamba liyezikhelele lezikotsho or liyezikhelele lemfuleni. Sancediswa i-blanket mine ukuthi sithole la manzi asezikolweni kodwa awenkomo asikwazi ukuthola, yikho inkomo sezeza emlageni. Kodwa lawo kusasengcono enkukhwini, kusasengcono nasembuzini. Ungakhangela eGwanda indawo eyitawuni, so utshani bangikhona akula nyamazane ezibudlayo, akunankomo ezibudlayo. So zisuke sezikhanga yiwo la manzi and eceleni komfula utshani buhlalahlala bube yigreen, yikho sezigijimela lapho, yikho ezigcina sezibanjwe khona ngoba vele umfula ukhona lapha edolobheni.
Yiluphi usizo elilutholayo emphakathini kumbe kuziphathamandla khona ngapho eMathebeleland sawo?
Sikwazile ukuthi induna isikhulumele labantu baseGwanda, especially laba abagebhisa umgodi ukuthi babuye bazosigebhela umgodi la okunedamu ngoba idamu selichile kodwa amanzi ayatholakala. So emalangeni nje bebekhona ukuthi babuye bazosurveya babone ukuthi amanzi bangawathola ukuthi bagebhele abantu kwenze ukuthi izifuyo zabantu zikwazi ukuthi ziphile lapho ngoba akusinguye wonke umuntu oyenelisayo ukuthi ahambise iy'nkomo zakhe emlageni. Abanye badala, sebengabadala abanayo aba-afodi lokuthi bathole abafana abangabakhangeleli inkomo. Yebo i-stock feed ungasithola, bathole itswayi bathole ini kodwa ngoba inkomo zisidla itswayi zifuna amanzi and amanzi yi-problem, kugcina sokungasasebenzi ukuthi zithole leso stock feed ziqede zingatholi amanzi.
Likhetha njani abaphatheka kulolu hlelo?
I-organization is open for everyone ukuthi abuye angene aphatheke. Angeke kodwa uthi ma ufika ku-organization uhluzele ufike ungumuntu osufuna ukungenelela ku-project. Sukusela kuma-gardening kancane kancane umuntu abelokhu ekhuphuka kube yilada ukwenzela ukuthi kube fair kuwonke ama-members esinawo ngoba amanye ama-members more than 10 years esinawo manje and uthole ukuthi maybe yena inkomo khona sifike kuye manje waqalela phansi ngoba sasisebenzise nama-stakeholders, sathatha ama-church leaders, sathatha osobhuku, sathatha ini ukuthi ma-communicate message yethu ebantwini bayazi ukuthi kahle kahle i-waters yona vele ingubani, i-waters yona ihlose bani.
Ungaxwayisa abesifazana ngenhlelo zentuthuko?
Ma ungumama ungagoqi izandla, sukuma uphume ngaphandle uye kwabanye omama bazokusherela nabo ama-ideas angakuphilisa. Manje sesikuphila kusenturi yokuthi indawo kamama naye akavele phambili. Abomama singama-leaders, omama singama-decision makers, omama siyawumisa umuzi. Uthole ukuthi ubaba kudala washona kodwa umama umile, abantwana baya esikolweni. Sibe ne-behavior ye-ostrich ukuthi uyayiphakamisa intamo yakho nawe ubonakale ebantwini ukhulume. Ungabuyisela ikhanda emuva angeke uze uphumelele.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Jabangu, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Esigabeni esilandelayo silomthukameli Gomo.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba.
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba yimi untungameli inkomo namhlanje sixoxa ngophenyo olukhangela ukuphila kwabantu emaphandleni olusanda kwethulwa nguhulumende olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee oluveza ukuba isabelo semathebelele North yiso esikhokhelayo kunani labantu abazinceda ngokuya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. Isilinganiso sabantu laba sicitshe singene kumachumi amahlanu 48%. Isigaba sebhinga esitholakala kulomhlubulo yiso esihamba phambili ngalolu dubo elizweni lonke jikelele ngesilinganiso sabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74%. Ilupane layo ihamba phambili ngesilinganiso se 53%. Kahle kahle abantu bakulindawo behlulwa yini ukwakha izambuzi. Sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni yamathebelele North eRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu kwamukelwa.
Kuthiwa lenzani kanti ngapho baba Ndlovu?
Lokhu kuveza ubumpofu kumbe into ubuyanga abantu abahlangana labo ukuyazinceda egangeni kuyizitshengiselo zobuyanga. Kuveza ukuthi ebantwini akusikho okumqoka ngenxa yokuthi kabakwenelisi. Kukhona ababe kukhangele okunjengokudla okuyikho abakuqakathekisayo okwedlula ukwakhiwa kwezambuzi.
Yimalini ukwakha isambuzi? Kuyadula.
Ukudula kuqathaniswa lalokho abantu abavele belakho. Nxa inkomo umuntu esehluleka ukuthi athole idola elilodwa ngaze isamende sibe yi-$10 kuye kuyabe kudula ngokubana uvele kenelisi lokuthola idola elilodwa. Kungakho ke ukuthi aqogelele isamende se-$10 kuba nzima. Kuzafuneka izamende, ufuneke othebethebe, kufuneke okhethe. Ukudula ngiyatsho njalo kuya ngokuthi umuntu uvele uthola malini kuqathaniswa le mali edingakalayo ukuthi isambuzi sakhiwe.
Kuyini ongakuxwayisa ikakhulu sikhangela ingozi yemikhuhlane engalehlela?
Eqinisweni abantu bahlezi phezu kwengozi okuthi ingadubuka kuyaphela abantu ngemkhuhlane ongasamelanga ukuthi ngabe ibulala abantu ngalesi sikhathi. Ngithi ku-modern world umkhuhlane onjengesihudo, umkhuhlane okweneliseka ukuthi wenqabelwe, akusamelanga ukuthi ngabe ubulala abantu. Kodwa abantu bahlezi phezu kwengozi esabekayo ngokubana ingcekeza yona leyana abahamba besiyayitshiya egangeni yiyo ekhugulwa ngamanzi iyengena emadamu anathwa ngabantu. Kuyingozi enkulu kakhulu abantu abahlezi phezu kwayo. Kuyasweleka ukuthi kuhlanganiswe ingqondo, kuhlanganiswe imbono ngama-stakeholders wonke alokutho lalokhu, angagoqela uhulumende, angagoqela amakhansili, angagoqela inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zincede abantu ngenhlelo ezifana lokwakhelwa izambuzi kumbe ukuthi bancediswe.
Hayi, siyabonga baba Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngiyabonga, ngiyabonga kankomo, ngiyabonga. Ngithemba ukuthi kuzaba lomthelela, lingxoxo izaba lomthelela ukuthini inhlangothi zonke eziqanjiweyo ezifaka amakhanda ndawonye ekuqedeni lolo dubo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa ngodaba lwesigaba semathebeleland North esikhokhelayo kunani labantu abaya ngaphandle egangeni ngoba bengelazambuzi. asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungatinela kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ile Dupute Warriors liphethe isingi yalo entsha elesihloko esithi udubo kalukhohlwa mnikazi. Leli qembu lidabuka ePlumtree kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo exoxa lo Ntukamele Nkomo.
Bonani salubonani okhulumayo nguThobani Dube TDK Makhasethi eDupute Warriors sinesikhathi eside impela ikhona 2008 to date.
Li kuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Angezinto nje esihlangana nazo emhlabeni. And then abantu bethi mhlawumbe bengakwazi ukuthi wena uphila kanjani ngobudlu lento enezinjani bethi mabekubhekile. Bekuweye yaba kufaka esikalini wedalwa akakho right or bethi yahlanya lwana or something like that nje. So yikho lapha na mayiqala umzisithi abantu mabengibona mina bangihleka ubulima ngoba abazi ngenziwa yini. Ingoma le iqwayisa izinto iphinde limukise bisikhuluma ngobuhlungu bezinto ezenzekayo empilweni.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njalo?
Siyatholakala ku Facebook page Dupute Warriors, siyatholakala la kuma digital platforms nje wonke. YouTube yethu account is Dupute Warriors official. Cela le subscribe bekhona lapho. If you want to buy or support physically as well, thintane kule nombolo ngeze South Africa. So uzothi 0027 7260 4 6784. On WhatsApp, please, so that bese silayelana ukuthi singatholana kanjani. Siyabonga kakhulu.
Lambengi kiyo kunyokumangalisayo ngichaya phela umdumo weDupute Warriors lizwele lani ke singakuhlukana isihloko sisikhangela disikokela namhlanje aye kusokusala kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo emoyeni ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.